Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngomvulo mhlaka 4 kuBandula 2023 ngoGibsdube. Endabeni zethu namhlanje.
My new government will deliver on the promises we have made to you. The transformation of the living standards of our people.
Ugcotshwa umongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini omkhulu eHarare.
Ukhetho olwenziwayo alufinyelelanga ukuthi luveze umgceke izifiso zabantu beZimbabwe. Thina siyakwazi ubaba uNelson Chamisa nguye wanqobayo kulolu khetho.
Abakubandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change bathi kuyayangisa okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kunanzwa usuku lwezisebenzi kwele Melika ulele Bhadeyi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzakwenza konke akuthembisa uZulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho oluqhutshwe mhlaka 23 Ncwabakazi. Wethule amazwi le namhla eNational Sports Stadium eHarare ngesikhathi egcotshwa ukuba akhokhele eZimbabwe okweminyaka emihlanu. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Laba ngabantu akade behlabela embuthanweni lo. Abanye basike emadabuka kusa bethwelwe ngamabhasi evela eGwanda, Chiretsi, Cholocho lezinye izigaba zelizwe. Ekhuluma emkhosini lo, uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzakwenza konke akuthembise ekhankasela ukhetho.
My new government will deliver on the promises we have made to you. The transformation of the living standards of our people, especially those in rural communities, will be accelerated, while the concerns of those in urban areas will not be neglected. We must take pride in who we are and what we can do for ourselves as a people.
Uthele Zimbabwe selilamandla kagetsi eneleyo, ngakho ke umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka kahle. uMnangagwa uthi uhulumende wakhe uzakwakha amadamu avuselele ezokulima, akhe imigwaqo njalo aguqule impilo yabantu abasemaphandleni. Ubonge kakhulu uZulu weZimbabwe ngokumvotela esithi lokhu kutsho ukuba lapho abafakela inkokheli yelizwe izijezo zomnotho befuna ukuba kuvotelwe amabandla aphikisayo bayangiswe ngabantu. Kodwa uMnumzana Promise Mkhwananzi ophethe wamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change CCC elikhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa ebelingekho embuthanweni lo uthi kabasoze bamlalele uMnangagwa ngoba ukhetho kaluqhutshwanga kuhle.
Thina asivumelani lalokho okwenziwe ngubaba uMnangagwa njengokhuluma ede sikwenza insuku zonke ezedluleyo lezo. Ukhetho olwenziwayo alufinyelelanga ukuthi luveze emgceke izifiso zabantu beZimbabwe. Thina siyakwazi ukuthi ubaba uNelson Chamisa nguye wanqobayo kulelu khetho. UZeki yasi-announce ama-results amanga.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli sezapho uMnumzana Msongelwa Ndlovu, naye ongayanga embuthanweni lo othi ibandla lakhe liyasola indlela uMnangagwa enza ngayo.
Umthetho ongathi constitution yelizwe iyakuchaza sobala ukuthi kulamalanga akumele agcotshe ngayo umongameli after ama-election, and namhlanje ililanga lokuqedisela, engayekela ukugcotshwa namhla kusho ukuthi kuyachitha wonke umcimbi womncintiswano wokhetho. Kodwa-ke thina njengezaphu asikungeni lokhu, asivumelani lakho, and siyamala umnanga kwa nje ukuthi ngumongameli ngoba lisela nje la kutshontsha ingungu esigaba
kodwa ilunga leZANU-PF Central Committee umnumzana Chinga Dube uthi umnangagwa uza kwenza konke okusemandleni akhe athuthukise ilizwe
hayi kusijabuliso kumangalisa ngoba kade zeqalise ama projects amaningi kumele linye 5 years ebuyayo awaqedise yikho sijabule kakhulu
lokhu kusekelwe ngumkhokheli wequla lezinduna Induna umtshane Khumalo.
Ya okokuqala simenzela mhlopho umongameli ukuthi ubuyani kwelithuba lokuthi abuse kweminyaka emihlanu esikukhangeleleyo ngama projects amaningi ade wenza eZimbabwe ukuthi uzawaqeda uzawafeza waqede
enye njalo induna yaseJombe umnumzana Wade Gwesela uthi sikasekele umongameli
intuthuko intuthuko yahambelele phambili ikwesikufunayo abantu bafuna intuthuko plus bamthemba upresident wabo ukuthi ha njengoba wayesebuyele kongakuthembisayo la kwenzayo kuyahambelela phambili
inkokheli yakwamanye amazwe ebisemcimbini lo igoqela umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa umongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique lo mongameli Felix Tshisekedi wakwele Democratic Republic of Congo baningi njalo abamenywe emkhosini lo abangabuyanga abagoqela umnumzana Paul Kagame wakwele Rwanda umnumzana William Ruto wakwele Kenya unkosikazi Saima Suluwa San wakwele Tanzania umnumzana Hakainde Hichilema wakwele Zambia lo mnumzana Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana amanye amazwe awe-SADC abemele ngabaphathi ntambo bakahulumende ukuthi ele China ele Belarus lele Russia vele labameli babo abasebenza eHarare amabandla aphikisayo abe labameli emkhosini lo agoqela ele National Constitutional Assembly elikhokhelwa ngumnumzana Lovemore Maduku ele Labour Economists and African Democrats elikhokhelwa unkosikazi Linda Masarira lele Zimbabwe Coalition for Peace and Development elikhokhelwa ngumnumzana Trust Chikora abanye abakade besembuthaneni lo ngumnumzana Phelekezela Mphoko lonkosikazi Joyce Mujuru abake baba ngabasekeli bakamongameli unkosikazi Grace Mugabe labantwana bakhe uRobert Junior loBona Mugabe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
kuzenjalo kulabantu ababambe owangaphansi kulandela ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa bathi kusobala ukuthi bazaswela ukudla lamathuba emisebenzi njalo lomnotho uzaqhubekela phambili ukukhuteka kubika unokuthaba Dlamini
Vaphelelwe abantu ewange esabelweni semathebheleleni North kulandela ukugcotshwa kukaMnangagwa omunye wabathe amathe ngokhubazekileyo umnomzana Philip Ncube okhala kakhulu ngesomiso sendlala kanye lokusweleka kwemithi ezibhedlela
akungithabisanga ngoba mina ngiyisigoga kangiboni ngivele ngithwele nzima akula mali angila mali kangiboni ngingaboni njalo ezibhedlela bafuna imali ekuthi ngibhadale ngingayithatha ngaphi imali kangisebenzi njalo ukudla kazuzuzanga luthila ngalatshisa kakhulu lapha izulu lazinela kanye yithi lapha kwele wanke sazuza ukungatholi utho nje sivele siphakathi kwendlala
Unkosikazi Silimukile Masina odabuka esigabeni seChisuma laye uthi udaniswa yikusasa ebuvilibana
impupho ayithengeki mina njengomuntu omutsha bengikhangelele ukuthi obaba basebenze lathi omama sisebenze siphandele imuli zethu uhulumende ongenileyo kasoze awusoke kube lotshintsho ngoba nguye obekhona
ugogo Lucia Ndlovu uyakusekela lokhu
ukudla akukho asivunanga lutho kodwa into ekhona khona le kibo siza ukuthi abadala bayaphiwa even labantwana bayaphiwa kwela kithi ufika akhethe akhethe abafunayo abangafuniyo kabaholi sukela nini sokuze kunamhla lokhu kuhlezi kungayileyo ndlela abaphiwa kade sinya imsebenzi ayikho abantu bethu esithi bazasigcina basebenza abatholi imali akulamsebenzi pho senzeni ngaye asithokozi
unkosikazi Elena Dube ukhala ngesimo sendlala
isiloyiso sethi ukuthi lizwe lakithi
kalilunge lilungisiswe kuhle abantwana baphenduke bazothola imisebenzi ukuze lathi njengabadala siphile impilo enhle.
Unkosikazi Faith Chuma laye odabuka ngaphansi kwenduna umvuthu uthi phezu kwalokho intengo yempahla iluma isiya phambili.
Abantwana kumele bevule namuhla esikolo, so kuthiwa bevule nge-Wednesday through ukuthi kuthiwa kula magcobo lawa akhona. Then ngazuhamba esibhedlela uthi uyagula, afike utshela ngokuthi akula treatment. Ubuyele endlini uyehlala, ubuyele akula treatment. And abantwana bangikhona ukuthi sizabakhulisa njani angikwazi. Emakhaya sithenga ithukela $12 i-2 kg.
Umnumzana Mkhonto kaShaka Moyo ukhala ngombuso athi uncindezela uZulu.
Lalamhla silokhe silako ntamo kayipheke ontando kayiphikiswa. Ongichilo ngichilo. Lokho kuyadanisa kakhulu ukuthi sikhangela ukuthi ngabe sesise kumpilo entando yeningi esingathi democracy, but sokhe silabantu abanjalo esingathi ngama detectors.
Inkulumo kaMoyo iza ngesikhathi iqula lenhlanganiso zomanyano wamazwe agoqela iSADC, US Embassy le-European Union zisethula ukuba kuphenyo lwabo lokuhlolisisa ukuqhutshwa kokhetho olusanda kwedlula. Kunengi okwenziwa ngaphandle kokulandelwa kwesisekelo sombuso okugoqela ukungavezwa kwe-voters roll, ukuvalwa kwemikhankaso kanye lokubotshwa kwamalunga amabandla aphikisayo kanye lokunye. Loba kunjalo umqondisi wesabelo seMathebeleland North kuhulumende njalo engumgcini sihlalo kubandla lezana uPF kundawonye umnumzana Richard Moyo uthi ukugcotshwa kukaMnanga kwakufanele ngoba ekhethwe nguZulu ngemisebenzi yakhe aseyenzile kulesi sabelo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Siloku sikudaba olufanayo ingcedi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Bekthemba Mhlanga uthi kuzahlupha ukuba ibandla lezana uPF lidlelane kahle labanye amazwe njalo uthi kuyaxoxozela kule Zimbabwe okwamanje.
Okusegcekeni ukuthi uthetho lolu impumela yalo ayisilo impumela eyayifuna ngabantu beZimbabwe. Ngiyitshola kancane.
Ye, khonoko ke ukukhulumisana lamanye amaqembu kumbe ngithi lamanye amabandla anjenge-CCC bangakwenza yini abantu beZimbabwe?
Sonke kwenzakala. Uyakhumbula laphana umuyi umgalo ukuthi uqine ukukhuluma njani lolo Tsvangirai ngoba laye wayesebona ukuthi usephakathi kwembokodo lelitshe lapha ngoba kwakungekusela okunye okwakungohamba eZimbabwe, kwakungasela enye imisebenzi engenzeka kungazange kube njani ukukhuluma khona kuyani. Yikho sokukhona ukuthi nxa vele kule ndawo ezinje baba duba ukuthi kumele kukhulunywe, omunye lomunye uhle bambe laphana egebhe kwesakhe isikhathi kweyakho indawo. Yikho-ke izani izabamba igebha lapho isithi hayi thina sawina ukhetho lolo, i-CCC izabe mina ngathi sithi hayi liwinanga lenza into zobugulufu. Khonokho nje then okubahlukanisayo phakathi kwabo yikho kuzanjani okuzathi omunye umuntu uzabuya kuthi hayi madoda elawo asihlaleni phansi sikhulume. Alike nithiye iindaba zenu lezilume ngazo ngale siyalizwa lithi laqila, siyalizwa lina lithi lawini, kodwa hayi liyabona phela futhi umkhandlo olehlukanisayo yokumele siwubone ukuthi singawuvala kanjani.
Kusenzakala konke lokhu bawumhlanga siyabona ukuthi kulabantu phela eZimbabwe pho kumele bona benzeni, kumele belalele bamelele kuyathiwani kona.
Uyabona into kathesi mina engani yangihlupha kwadube ukuthi singathi ngakhangela ama-election ka-2003, 2008, 2013 bekuthi nxa kusiba le mpumela enje abantu behambe esitaladini lapho ingani batshaye izinto abasebekhangele phansi bengakwazi ukuthi benzeni ngoba impumela kade beyicabangela kulolo phetho lwadlulayo ayisiye yaba khona. Kathesi okungani kuyangihlupha okungesabisayo ukuthi kulokuzonda abantu bazondile kakhulu ukuthi no besebezilungisele ukuthi no hayi ngemva kweminyaka eyi-43 sihluphekele izindeni nantu utshintsho selubuyile abantwana bethu bazathela umsebenzi thina esesizaretire zathola ongamampenshini okungcono abantwana bethu abasemezweni abahamba ngeminyaka eminingi nini sebezaphendula konke lokho sebekubona ngani akuyeke kwenzeka iminyaka engu-5 elandelayo. Yikho la ungathi uyakhuluma labantu kakhulu ngathi uyananzela babaduli kulokuzonda. Manje nxa kunomoya wokuzonda elizweni kuthatha nje isitiki somentshisi ukuthi kulumathe okunye okungalunganga.
Ukuthi kungalumatha okunye okubona khona?
Kungalumatha. Into yokuthi kulumatha nini, kulumathiswa yikuyini. Uyabona abadala bathi akulaqilela zigodi emhlane. Kukhona nje okunye okungavuka kwenzeke lapha, kumbe kushota isinkwa, kumbe kulomuntu osetshaya ibhasi. Ungakhumbula into eyayenzeka e-Algeria, umsindo wavuka khona, uvuswa yikuyini? Mundoto wazithisayo ethengisa emakethe. into yangkhona ivuka nje laba bana abantu abezomkhonomics bathi black swan into engajayelanga ukwenzeka ukubonakala yikho lapho ongalumatha khona abantu bengananzeli.
Yes, siyabona umongameli emazomnanga kuthi hayi phela abazinjalo sizababaza siyabagijimisa akunjalo.
Lakho futhi akumelanga anti siyamazi lundoda i-history yakhe ukuthi abantu bengakuthathi lula nxa ekhuluma into ezinjalo ngoba abantu bakhumbula ku-82-83 lundoda wakhuluma komunye umhlangano lapho mbekisela upane kumenyasolutsholotshweni yakhohlwa owathi yena nxa ufuna ukuthi impilo amalanga akho yandiswe emhlabeni siyana lento zama-dissident ujoyine izalo ngemva kweminyaka engangu-5 kwasekufa abantu abayi-20,000. Yikho-ke nxa umuntu loyo ekhuluma esithi hhayi ungaphambana lani lapha tokubeza siyakubazi asomazwi abantu okumele bathathe kalula.
Lo umnumzana Vekthemba Mhlanga, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, ubekhuluma le-Studio 7 ese-London kule Bhilithane. Namhla kunanzwa usuku lwezisebenzi lwelamelika oluleba day olunanzwa indawo zonke. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas.
Ileba day mina ngokubona kwami lapha ingathi lilanga eliqakathekileyo ikakhulu kuzisebenzi. Ukuthi izisebenzi ziyasebenza sifuna umnyaka wonke, kodwa ke leli langa bayema bake bangathi bayakhokha umoya bathatha ama-holiday baphumule beme njengalokhu. Njengoba lathi nje besini lapha sizithokozela ngelanga likamzilikazi Mzilikazi Day ngoba imisebenzi mile.
Ye Mthombeni, sikhangele lapha abantu abalemuli usuku lwalulutshoni kuwo.
Hayi, bayaphuma sibili, abanye bayethi inhlanzi, abanye baphume benza okutshiyeneyo. Njengoba nje ngikutshelile ngaphambili ukuthi lathi siphumile njengezimuli sahlangana njengomthwakazi senza ilanga leli likamzibikazi ngasona lesi iholiday yona lebhadeli.
Lo umnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas, ubekhuluma lodabo kancube we-Studio 7 ese-Texas.
Unkosikazi Nobubele Nkomo, omunye wabasila kumkhuhlane lo, uthi kumele umuntu ahlolwe sonke isikhathi ukuze odokotela benelise ukwelapha isifo lesi.
Ngafunda ukuthi kwathiwa nxa singomama sibobe sizihlola amabili. Ngalokho ngihlala ngibucuzi amabili ami, ngizwa kanti kule sigaqa ikhulu ngasesithe nxa yiyikhensa ngahamba ngayo emadokotelini bathi yisiqazile, bangithi imithi yokuthi nathi amaphilisi bathi kuyachitheka. Ngenzile ngabuya masinya la manje hhayi khanye iqhubulelana lacatsha.
Baningi abaphepha kumkhuhlane lo njengonkosikazi Nkomo, kodwa kulabanye abadlula emhlabeni ngenxa yesifo lesi. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi udade wabo wabulawa yivukuzane yebele.
Lakhutshwa ibele leliyana bade uncedanga wayeselangegongobele, ekugcineni wasichiya. Ngambona indlela washipheka ngayo azinye efika isikhathi sokubhubha kwakhe. Xa kule ndlela esingayinqabela, asizameni ukuthi uhulumende wethu efake imitshina labodokotela abazi ukwelapha imvukuzane yamabele ezibhedlela zethu, zibe le mithi. Kungadingi ukuthi abantu bephumele bephandle beyidinga ukwelatshwa.
Umqondisi wezempilakahle ngaphansi kogatsha lwezempilakahle lokondliwa kwabantwana kobulawayo udokotela Mafio Siyamchembu ukhuluma kabanzi ngomkhuhlane wemvukuzane.
Imvukuzane yebele yaqala imvukuzane yesibeletho, yesibili imvukuzane yebele. Izimvukuzane ezibulala umama uma abantu besifazana kakhulu elizweni leZimbabwe.
Odokotela bathi umuntu engananzelela ukuthi uleqhubu ebeleni uyahamba kudokotela okuthiwa ngu-pathologist ozakhangela ukuthi imvukuzane le isifike kusigaba siphi. imvukuzane ilezigaba ezisuka ku stage 0 kusiya ku stage 4. Ku stage 0 kuyabe kusasekuncane kakhulu kungakaze kusabalale lomzimba. Kusigaba sesine imvukuzane iyabe isihambe kwezinye izitho zomzimba ezigoqela amaphaphu, izinso, isibindi kumbe emathanjeni. Nxa umuntu engabonakala ukuthi ulemvukuzane uyahanjiswa ku CT scan, kodwa lokhu kuyadula kakhulu. Yikho eZimbabwe sebesenza ama X-ray kumbe ama ultrasound scan ukuthi babone ukuthi imvukuzane ikusiphi isigaba. Udokotela Siyamuchembu ugcizelele esithi kunendlela ezintathu zokwelapha imvukuzane yebele. Okokuqala ikuhlinza nxa ihlinzeka ukuze kukhitshwe ibele elilembilaphi. Okwesibili ukusiwa ku-oncologist ozabona ukuthi asebenzise yiphi indlela ezogoqela ukupha imithi okuthiwa i-chemotherapy. Okwesibili ukutshiswa okuthiwa i-radiotherapy. I-chemotherapy kuhlatshwa umuntu imithi emthanjeni yegazi ezafike ilwisane lomkhuhlane emzimbeni. Imithi le ibangela ukuthi abanye bazizwe befuna ukuhlanza kuthi abanye balahlekelwe zinwele. Lokho kubangelwa ukuthi imithi le ihlasela kakhulu ama-cells aphanga aguquke okugoqela awenwele. Udokotela Siyamchembu uphinde wathi kulokunye okubonakalayo nxa umuntu eselatshwa imvukuzane yebele okufana lokuthi umuntu ehluleke ukuthola inzalo. Kodwa into enhle ukuthi imvukuzane ivame ukuhlasela abantu asebeqedile ukuba labantwana, loba nje kulamalanga sebesiba abaningi ontanga abatholakala belayo. Lezi ngezinye zezinto ezikhulunywa kuqala lezigulane bengakaze baqale i-chemotherapy. Kuhle kubonakale indlela yokuthi kungenziwa njani. Udokotela Siyamchembu uthi imvukuzane ingabonakala isasesigabeni sakuqala kuba lula ukuyelapha. Uthi abesilisa labo balakho ukuba lemvukuzane yebele. Odokotela bathi kuqakathekile ukuthi umuntu abezazi isimo sakhe ngokuhlala ehlolwa ngabezempilakahle. Inyanga kaMfumfu yahlelwa umhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele phansi kwesihloko esithi Breast Cancer Awareness Month. Ucwaningo lokugcina olwenziwa eZimbabwe mayelana lemihlobo emi yemvukuzane ngo-2014 yaveza ukuba kulabantu abazinkulungwane ezine abahlaselwa yilomkhuhlane ngomnyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Manje ke sibe sizokuthi abantu bathini ngokugcotshwa kwamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into eyenzeka lana, hayi asazi ukuyichaza ngoba abanye bakhala ngokunye lathi sikhala ngokunye. Kuthi khona ukuthi lo baye sezigcoba sokumele simsapote singasamphikisi. Uma simphikisa kuyohlupheka thina futhi abantu. Okuyinkinga futhi oyayigcina isidala ukuthi sihlupheke kakhulu. 5 years is a very long time.
Namuhla bekulilanga likhulu kakhulu eZimbabwe for amaZimbabwe wonke jikelele, kungelandaba lokubana ngiliphi party, because we are moving away from issues to do with elections. And khathesi sithabile njengabontanga ukubana umongameli wethu obemele ibandlelezana no-PF ugcotshiwe ngemva kokunqoba ku-election edlulileyo. And ngithabe kakhulu ngizamazwi akhe ebana esithi yena khathesi is a president for everyone, akakhethi religion, akakhethi mhlobo, akakhethi bani, wonke umuntu ezilongeya eZimbabwe is leading a united Zimbabwe. And ukhulume kakhulu banabana, if we divide ourselves because of political affiliation sizaphambanisa ilizwe lingakhe lisiya phambili, ngoba yena into eqakatheke ngayo umongameli wethu uqakathekise ukwakha ilizwe lisiya phambili. Mbijana mbijana siyafika lapho afisa sifike khona ukubana siyi-middle income economy by 2030. And thina njengabontanga sinento esiningi esizikhangeleleyo ukubana ukhulumende wethu okhona lo for the next 5 years asenzele issues to do with land, issues to do with mining, issues to do with proper education. So siyathaba umangameli usithembisile wasele sithembisa nje kwazasenzela njengoba uvele esenza umongameli upresident ithi mangapha sitamhlobo umongameli sitamhlobo eZimbabwe enhle.
Ye, so kumele sisebenzele kulokho okukhona ngoba vele singathi singathi sivumelana nabathi kusuka umsindo sizaphelelwa izihlobo labazali phela baseZimbabwe.
Namhla lusuku oluhle, usuku lokujabula, usuku lwentokozo. Imsebenzi yonke ebesiyenza njengelunga lezano PF labatsha simane yafezeka. Ukugcotshwa kukamongameli ubaba u-Idi Mnangagwa yisiboniso sokuthi umphakathi weZimbabwe uyamethemba ubaba lobukhokheli bakhe. Silethemba lokuthi uzaqhubeka ngokugcwalisa izithembiso zakhe. Sithi halala baba, amhlophe athenke.
Hayi, akulanto ekhona lapha nje, kwenziwa ngokuba kuvele kuhlale kusenziwa nje, ngumkhuba nje lo owenziwa kulanto etshintshayo. Siyasokola, ngikhuluma nje ngise-South Africa, abasifuni. So, ukube ngawe uyayenza, kube nemisebenzi, mhlawumbe kungaba ngcono.
Besinehophu, sitshele ukuthi hayi, isadakhi izolungisa, ngoba bekungani nje abantu bayakhuluma bethi ukhetho uzange luhambe kahle lolukhetho and barigile ama elections. So eish, besinethemba shame ukuthi mhlawumbe isadiki izokhuluma something. Ay inhliziyo zethu zibuhlungu shame. Hayi, siphelelwe nje sila. Hayi, lento leyokugcotshwa kwamnangagwa yanamhlanje iyasidabukisa. Isizwiso buhlungu shame. Besingakhangelelanga ukuthi kungenzeka into efana naleyi. Besingakhangelelanga shame. Hayi, another 5 years sihlupheka kuleli zwe eZimbabwe. Aya, eZimbabwe kunzima, yonke into nje ayikho into e-right eZimbabwe, yonke into ifile. Hayi, kunzima lokho kwaseZimbabwe.
Labo ke sizwile abantu bekhuluma, sibili bakhuluma ngakhona kokwenzakala kwele Zimbabwe. Sile sizwe ke abakhuluma ku-Facebook yeNdebele VOA Ndebele. Silo Monica Ndlovu. UMonica Ndlovu uthi bakithi ngiphelelwe ngilapha, ngiphelelwe du. Uzobuya ke uMonalisa Lija yena uthi lokhu kuyaphela kulezi nyembe ziphakathi, ngoba kuqedakali bekuthi kuya ngaphi okwenzakala kwele Zimbabwe. Umxolisi Ndlovu laye uthi yeye inkosi yami saze sakubona owabonwa yingidi iphethe ilahle. Kuzobuya njalo ke uMpume Spanda. Mpume kunjani khona ngapho lapho khona? Uthi eZimbabwe kumnandi kunje sesikwazi ukuthi vele bekuyaphumana. Ngakho ke kumnandi kunje kwele Zimba. Kuzobuya ke uAna Spanda. Ana Spanda uthi njengokucabanga kwethu sibona ngazani ke uMnangagwa webile ukhetho wazigcoba, kodwa ke kukhona na umuntu ongagida ezigakezela. Kuzobuya ke uBenjamin Pofu uthi idifefefefe. Ya, siyakubona ke uyawudlova khonapho Mvuka Mpofu, kodwa ke kulo munye phela okusolayo khonapho uMthulisi Ncube uthi hayi khona Mpofu sibona ngazani sudonsa izenge ethaleni. Kuzobuya ke uLandiwe Ndlovu Gatsheni uthi heyi, sasakubona okukhulu kwele Zimbabwe. Hayike zulukandaba, singakagqibi uhlelo lwethu, sesikhangeleke ekade silazo indaba zalamhlanje. Kugcotshwe umongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini omkhulu eHarare. Abanye behlaba umkhosi besithi weba ukhetho kwele Zimbabwe. Abakubandla eliphikisayo bathi kuyayangisa kakhulu okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, ngoba kangenanga esikhundleni lesi ngendlela eqondileyo. Bekunanzwa namhlanje ke umkhosi, singathi kumbe bekunanzwa kakhulu i-Labor Day khonapha ke kwele Melika. Ndingakhohlwa njalo ukuthi ku-Live Talk namhlanje sizabe sikhuluma phela ngokhetho lweZimbabwe, liyakwazi okwenzakaleyo, ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhethiwe wasegqotshwa-ke. Kodwa-ke abaphikisayo bangani bathi khonokho okwenzakaleyo bakusola okunye okumangalisayo. Kulabo ke abafisa ukuthi bangene kuhlelo, nasi nombolo +1 202 465 0318. Uthi ngitshaye kancane njalo 1 202 465 0318. Bolivalisa ngenjabulo umthembo osithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.